Inkokheli zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo zihlangene lezakhamizi zenkulumane kobulawayo zikhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho lolu ngokuvota. Okukodwa okuvele kulabo abafisa ukumela lumuzi edale lephalamende yikuba bonke bathembisa ukuthi bengavotelwa banqobe kulolu khetho bazaletha inguquko bathuthukise ilokishi leli njalo bamele uZulu ngendlela emqotho. Umnumzana Desire Moyo, oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ukhuthaza abahlali benkulumane ukuba basukume ngelanga lokhetho bayevotela inkokheli ezabamela ngokugcweleyo.
Ngilifisela ukuthula, ngilifisela ukubambana, asihlaleni sazi ukubana ilanga lokuvota ngomhla ka 23 August njalo afterayo sivotele nini inguquko, sivotele nini i-CCC elabakhokheli abaqotho abazadinga ukuletha utshintsho kithi sonke ukuze ilizwe leZimbabwe likhululeke, kube yi-win for everyone, kube ngama-jobs, food, prosperity for everyone.
Unkosikazi Nompilo Bhebhe, ofisa ukuvotelwa oyebandla leZimbabwe African National Congress, uthi ulesifiso sokuthi angene ukuze lengezwe inani labesifazane edale lephalamende.
Since I'm the only candidate ongumama obe ekhona engukhangelelayo ukuthi let's advocate for omama ukuthi sibe lezivini sokuma kupolitics, and sikhangelele ukuthi in future nxa kungenzeka ukuthi imphumele lengene eParliament, I'll advocate for ukuthi kube le specific number of seats ezabomama. If it means ukuthi 50-50 kube yinto vele egazetted ukuthi omama labo bakwazi ukuma eParliament equally labo baba.
Umnumzana Andrew Ndlovu, omele ibandla lezaphu laye odinga ukumela lesi sigaba ePhalamende, uthi bazimisele ukuthi balandele umthetho sikhathi sonke.
Engukhangeleleyo ukuthi izaphu come 23 August kumele ngingene ngimele ePhalamende, ngimele abantu benkulumane constituency, ngikhangela ukudefenda iconstitution yelizwe okuyiyo abayivotela ngereferendum. Ngibona njalo ukuthi imithetho ebunjwayo ihambelana lesisekelo selizwe, njalo ma kuamendwa ngibona ukuthi imithetho kumele iamendwe ngeconsultation labantu.
Umnumzana Freedom Murechu, inkokheli yabatsha kobulawayo ekubandla leZANU-PF njalo emele ibandla leli kukhetho lelunga ledale lephalamende, uthembisa inguquko enkulumane nxa izakhamuzi zingabakhetha ukuba ngabameli babo.
Ubulawa omhle athi simaze ngobulawa omhle setshintshe waba ngokunye. Kumele sisebenze ndawonye, imigwaqo ifile, akula manzi, manzi ayahamba, amaparks abantwana basele ndawo zokudlalela, amasiwa ageleza everywhere. So abadala, izakhamizi especially izalukazi, babhadalisa inkalakatha zamarezi. Want to make sure that kube lo tshintsho enkulumane, kube lo tshintsho kobulawayo.
Unkosikazi Hilda Banda, umhlali wenkulumane, ukhuluma ngokwelatshwa akuthole mahala lamhla phansi kohlelo lwezakhamuzi oluqhutshwe lilunga leZANU-PF elincintisa lifuna ukumela inkulumane.
Bengingazi ukuthi kulohlelo ngahlangana lalo, kodwa into abangenzele yona bengingayicabangeli. Ngiyagula ngila, amaphilisi ngiyaswela, ngila mali yokuthenga wona amaphilisi okufanele ansize, kodwa namhla ngisengawathola. Khonapha ngiphonguhleka ngedwa and ngiyathaba ngokuhlelo lolu ikakhulu thina ogogo luyasinceda. Imali yona yokuthenga amaphilisi asila, kodwa namhla sizake sinathe amaphilisi sizwe ngcono.
Inhlanganiso eyezakhamuzi eyebulawayo, Progressive Residents Association, ndawonye le-Election Resource Center, zihlanganise izakhamuzi zenkulumane ndawonye lenkokheli ezifisa ukubamela edale lephalamende. Lokhu kungeminye yemizamo eyokwehlisa ukuba abantu bahambe kukhetho bengabazi abantu ababamelayo, okugcina kudale ukuba abantu bephethe bekhetha ngokuba libandla liphi bengasakhangeli isimo somuntu. Izakhamuzi zikhuthazwa ukuba zikhangele izitishi zokuvotelwa usuku lokhetho lungakafiki ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqume iziqinti zokuvotela abantu basondezwa duze lalapho abahlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.